Thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu 10 abasishiye emhla ka 10 October bevolunteer ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka ukushisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezimuli, abanye bebekhanyela abafowabo, beyibo futhi abagcine nabazali babo. Lezi zimuli khathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa, njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yini esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili?
Siyananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kulezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhangele njengelizwe, sizilungise nxa kusisakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ngama-environmental crimes, okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo. Imithetho le iyadinga ukuqiniswa, njalo futhi kube khona ama-fine, mengithi izigwebo ezinzima, ukuze umuntu owenza lokhu ajeziswe kabanzi. Ngoba lokhu kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ezemvelo okunjengokutshiswa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela, kodwa kuyaphambanisa lempilakahle, lenhlalakahle kanye lempilo kazulu. Okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le-Environment Court, inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo, ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo. Njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga ngalaba bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo, esithi ngama-community environmental defenders.
Indima yama-community environmental defenders yona iyiphi?
Ama-community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungela mbadalo, ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Uhulumende kabe le ndlela yokuthi babe khona ukuncediswa laba bantu, ikakhulu nxa sebethe bawela engozini, kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonokho.
Nkuthazo na kubantu abezigabeni ezitshiyeneyo mayelana le monakalo njengawonalo osanda ukwenzakala?
Abantu ezabelweni bengithi ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko, bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo, ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda angu-10 asitshileyo angamaqhawe ezemvelo, kawalale ngokuthula, njalo futhi siyohlala sibakhumbula.